ukuqhekwanana abezidolo abothisayo labathengayo kumele ephambilini bafune lelo phetshana elitshengisa ukuthi urejistile ukuba u-tax compliance lokuthi ube le-bank statement etshengisa ukuthi umalakho efake ebhenki nokuthi ube lembali yebhizinisi lakho lapho waqalela khona. So okwenzakalayo ukuthi abathengayo ebesiyathengisa abantu abazisebenza abaningi bazayehluleka ukuthi baphile yosekwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe kathesi kunje abantu abadlula phose 5 million baphila ngokuthenga lokuthengisa. Kusho ukuthi-ke abantu abaningi bazathwala nzima masikhangele izikolo zivulwa kunje ama-school fees landani abantu abasathengisa. Ngikhuluma nje ukhona omunye ongifakele umbiko emine sithi akade siyathenga impahla thizeni balifuna lelo phetshana. Ngike ngafakela futhi ngeminye inkampani khonapho kobulawayo kuvike ephelileyo bekhala ngokuthi khonana ukuthengisa kwabo sokwehlile inani lesigabathisa lesebehlile kakhulu ngoba abantu abaningi abasabuyi. So yindaba ezaphambanisa kakhulu iy'mpilo zabantu abaningi abaphila ngokuthengisa even amahoriselo ngokwawo azayehluleka ukuthi awodise impahla bazagcina bazivukele nje kungala muntu ozithengisayo. And ingozi engaba khona ukuthi ziyagcina ziphuma ngudlu zisiya ku-black market sezithengiswa ngudlu cina sokuphambanisa njalo futhi sokukhulisa-ke i-black market eyiyo esizama ukuthi sisile layo ukuthi abantu bathengise impahla ezaziwayo bathi i-formalize their businesses. So yinto esikubonileyo njalo futhi okunye abantu bagcina sesiya phandle kwamazwe besiyathenga impahla bezingenisa emingcelele engavunyelwayo balekela iboda lapho kuzothi kufunakala ama-certificate lawo khona. So kuzaqhanisa kakhulu inani lama-smart goods njalo futhi lokumene emine lokuthi mazwe kwabantu nje dangenisebebanjwa izigebengu ethathela imali kakhulu omama bebalekela le ndaba. Kungayithaya indaba leyo futhi iyathinta futhi indaba yama-passport ukukhuthula kwentengo yama-passport kusho ukuthi ngapha abantu sebekhala ukuthi asisawodi elizweni ngale i-passport sikhuphukile umuntu sekuyamele ayiqume edangeni.
Kahle kahle kuyini okuyabe kuhlafunwa emhlanganweni lo?
Asiyabafakazi labo sibone nje kuwumbiko ophume khona kekule njini ukuthi kuthiwe okwakathesi abantu bengaqhubeka besebenza bengalandelelwa mthetho kusakhulunyisa lapha futhi asiyabafakazi into esiyibone nje as a story. Njengobona sinomhlangano kusasa ngo-10:30 City Methodist Church laphana kukhona 11 and Joshua Nkomo sizama ukuthi uDumisani Ncube umelele isandla elakhethwa ngumongameli okuthiwa i-SME Advisory Council board member yakhona ngale. So kusasa funa khona nachasisela abantu ukuthi wena njengomuntu omelele abantu abalababhizinisi asakhulayo indaba leyi izalimaza njani abantu. Sesesicela ukuthi sicela uhulumende asilalele abuye ebantwini eze ukuthi sikhalaza sithini njengoba nisile ukuthi abantu abaningi sesehluleka bayathenga impahla kathesi kusho ukuthi-ke impilo zabantwana engisesengcupheni bazehluleka ukuthi babele mali ama-school fees. So kumele sihlalise amakhanda i-Ministry of Finance Ministry of Industry and Trade, lamanye ama-stakeholders, Women Affairs, SMEs and everyone else, all the stakeholders, ama-business associations, NCC, we try to come together and say, how best can we deal with these challenges? Ngacacisaka ukuthi yimalini ezabhadalwa kukhona ukuthiwa uyangena kuwebsayithi ye-self-service naleyo. Siyazi ukuthi abantu abaningi abanalwazi lokusebenzisa i-intanethi ukuloga in online. Siyazi ukuthi abantu abathengisayo abaningi basebenzisa ama-phones nje angasoma-smartphones. Vele ulwazi lemthina lololo abaningi ngabalalo ukuthi umuntu ungaba lapha lasemakethe uzamele adinga i-smartphone aloge in abese-uploada izinto. Even wakhayela i-statement ezifunakalayo ziningi include ama-bank statements. Bangaki abantu abazisebenzayo abalama-bank statements ababhenkayo sibili even ingalalutho abale-bank statement ahambe register bank account. So kuningi ufunakalayo futhi aqanjwe isebona inde abantu abaningi awusoze benelise ukuthi bati-comply lama-requirements lana. And thina ngokubona kwethu ukuthi kumele kuhlale phansi kukhangele ukuthi ama-requirements lawa angayehlisa njani ukuze abantu bathi easily comply and formalize. Because singenza kube nzima to-formalize abantu abaningi revert to i-cat and mouse i-black market. But singenza kube lula ukuthi formalize abantu abaningi comply. So we need to reduce i-cost of compliance in this regard, as I said, ukuthi ama-requirements that we are seeing is ama-requirements ukuthi umuntu athi get a certificate anzima ukuthi abantu abaningi bawathole banandawonye la mabhizinisi aphilayo silamakhulu abanye bayehluleka ukuthi comply because of ama demands esiwabonileyo. Ye, siyabonga abantu bengabuya kusasa sizokhulumisana sibonisane kakhulu ama wholesalers, retailers, ama traders, i-venue, City Methodist Church, 10, 11th Avenue, Joshua Nkomo.